Eyinye atheneleli belibuya ngoba ngasingathinelisise sisabona ukuthi uhulumende yena ezama ukuzivimbela ukuthi izisebenzi zingabuyi zidimanda ama-salaries ne-foreign currency. So njengoba ethe yena abantu bayabe bebhadala kumbe bayabe bethenga ngama-RTGS dollars, uza kunceda uhulumende ukuthi akufanise ukuthi abhadale izisebenzi ngama-RTGS dollars. Kodwa ngokubona kwami linyathelo elizahlupha kakhulu ngoba ama-RTGS dollars yiwo esizabe siwasebenzisa ukuthi sithenge ama-US dollars emkambeni leyo, kungaba ngama-bureau kumbe ngama-banks. So iprice yama-US dollars iyabe ikhona sibili andobana usalukhulu esalo ukuthi isetshenziswe.
Ngokunjalo kuchera kusho ukuthi abazatholakala bethengisa impahla ezitolo mhlawumbe ngedola lemelika kuyini okuzakwenziwa kibo?
Bengajeziswa, kodwa angiboni ukuthi bayafika ngaphi bejezisa abantu ngoba baye bamzama besithi bona bazajezisa labo abathengisa izimali, kodwa asibonanga ukuthi waya ngaphi. Uhulumende khathesi uyaphunga ukukhuluma nje ejabisa abantu kodwa akuna ama-movements esiwakubhayo ukuthi uhulumende lo usirias naye ufuna ukuthi ajezise abantu. Kodwa kubonga njengami okhathesi abantu ngasebenzisa ama-RTGS dollars nxa kuyukuthi i-rate langkhona li-stable, bengasebenzisa sibili ama-RTGS dollars. Kodwa engakhwela emkambeni laphana ama-US dollars bayabe sekhweza intengo zabo zilanda ama-US dollars.
Abantu abaningi bathi i-RTGS dollars le esiyimali esemthethweni yiyo esiyimali yeZimbabwe, okulandelayo yikubona sokudindwa imali yeZimbabwe. Ngokubona kwakho kuzathatha isikhathi esinganani ukubana kwenziwe lokho?
Angiboni ukuzenzakala ngesikhathini esifitshane esilandelayo. Ngingathatha sibili umnyaka ukuze khonokho kwenzakale ngoba khathesi uhulumende wesabela futhi ukuthi abantu bengaya demonstrator njalo kungasenani ukuthi upresident uye wathe yena uzachaya bonke abazayo ama-streets kodwa afuni ukuthi abantu bahambe ema-streets. So angiboni kwenzakala. Bona kuzathatha umnyaka bebona ukuthi i-project lawo yabo le ema-streets isebenza kanjani. Nxa kuyukuthi sebenawo ama-US dollars abaninganyana kungenzakala ukuthi baqalise ukuprinta i-dollar laseZimbabwe. Udongo esinalo yokuthi i-dollar laseZimbabwe ngeke sisasebenza ngoba asina protection enzakalayo lapha eZimbabwe. So leya sangisukugukudeka.